Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 31 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu.
Bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Owayengummeli weZengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamanje.
UJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just Tina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just ICCC.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla lezano PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030.
Leyo indaba ye 2019 rata baniyazi ukuthi ivela ngathi ibona engani ivela ebantwini asebebona indiza isivuthiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu. Kulexuku elikhokhelwa ngababe ngabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lo nkosazana Linet Karenyi Kore. Leli xuku lithi lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Kuthi elinye lilabo mnumzana Promise Mkhwananzi, umnumzana Jameson Timba labanye abakuxuku elithiwa ngama Citizens National Assembly kumbe CNA. Umnumzana Chabangu yena elokhe khokhela icele lakhe elithiwa yi-interim committee. KoBulawayo izolo bekulexuku labasekeli abasakhulayo besithi bona bafuna umnumzana Nelson Chamisa aphenduke azoba ngumkhokheli wabo. Sixoxele isikhulumeli sebandla lesi-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirooza.
Uthi usungulwe ngubani? Hayi, lokho angisatholanga kibo, kodwa iningi khanya engingakutsho ukuthi imbangela ikuhlukuluza sokwenza amalunga e-Citizens Coalition for Change ngulo othwa nguSengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le-CCC. Nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo useyenza into eziningi ezingekho emthethweni, uhulumende evuma nje njalo. Bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kuka Sengezo Chabangu. Ye, ngithe ngizidlulela namhla emahofisini eGertrude Mthombeni maduzaneni lo-3rd Avenue lapha kuntuduzi yathuna, ngabona kona ama-youth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebetshile i-Citizens Coalition for Change. Bathi bona balandela umnumzana u-advocate Nelson Chamisa, njalo bathi kulezi nsuku kagqoki impahla eziyelo sokuyinjayela ukuthi behlale bembone egqoke zonezi eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bathi sebelingisela yena, njalo bazaqhubeka belingisela yena ngoba bathanda yena, kabathandi ukuthi belandele uSengezo Chabangu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni. Yikho engingakutsho, yikho engikufakazileyo namhlanje mfowethu.
Sizwa kuthiwa amahofisi ebandla athe vuka lamhlanje atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue ukuhamba njani ngama office la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora
Hayi tina ngathi ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufichane kodwa sikwazi ukuthi abantu ade bebhadala iofisi leyo bayazakala abantu ade bebhadala amanzi bebhadala ugetsi abantu laba bayaziwa njalo awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugetsi so nxa kufunakala amabizo kusho ukuthi sengiyathatha ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu mkhangele ukuthi ngekabani kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi ababhadala ugetsi abantu abayaziwayo njalo bengabantu abasebenza lo mnumzane uadvocate Nelson Jamisa
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje sixoxe lo zithi ngumgcini ingcebo webandla lesisi kuqhuku elisekela umnumzana Chabangu umnumzana Mbuso Siso
leyo indaba ye-2019 rata baniyazi ukuthi ivela ngaphi ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe sebekhangelele ukuthi babuye bazokudla ikanti-ke thina hhayi besingakhangelelanga khonokho thina into kade sivele siyikhangelele ukuthi siqondise uThamisa ayekuphambanisile ngesikhathi e-impoza abantu abakwezinye izigaba emadebeleleni yikho
Manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo umkhokheli uyakhethwa nini njalo njani
umkhokheli njengoba kube yinto nje esike lathi singayikhangelelanga ukuthi uza kuba ngumuntu othi usetshiya ibandla kodwa-ke nxa esethile sabusenani you cannot hold one at ransom ukuthi hhayi ndoda kuya ngapha sizokhuluma of course kuyakhulunyiswana but lingabona sokwehlule kufanele kube nani kube le-way forward njalo leyo interim committee ekade vele isaziwa la ukuyazigandeleyo i-interim committee esuke ngesikhathi kusiba lama-recalls esuke ngesikhathi kusiba lama-double candidates laba asebeliye kathesi kasibazi ukuthi ngabani ngabantu asebelande ukuzoganga ukuzophambanisa into enhle ekade siyibumbile sa-appointa u-secretary general usengezo Thabangu njengoba umbono lebeyiphethe kahle into le yazi yakuba kubi sokuthuthe laba asebeziza ngokuthi bakuyona leyo committee baphinde bayakhetha abantu abathathu ukuthi bayekhulumela iparty engithi ngingaya ku-constitution eyiyo esayifaka ku-minister of local government ku-president of senate e-parliament lasezeki bayihambelani i-constitution leyo
ye manje umkhokheli lizakhetha nini
izahlala i-interim standing committee lesinqumo njengoba kuyiyo that's the only authentic body ekhona kathesi leyo eyabepromise mkhwananzi sebengama-acting president asikwazi ukuthi uvelele ngakho ngoba the only steering committee that formalized the party is the steering committee that I belong to and the steering committee that Thabangu belong to and leyo congress oyibuzayo iza kuba khona singahlala phansi ngambiza ubarusengeze Thabangu izalandela i-constitution eyokuthi simbize sizohlala laye phansi ilungise lokhu okade kugobile angitsho nalapho akade phambanise khona mhlawumbe uyengwe ngabanye abantu akade esesebenza labo esethiya laba aqale nabo leyo steering standing committee kodwa engakuthembisa khona yukuthi yebo le i-congress izakuba layo singahlala phansi and njengoba sekulama-event ona la sefikile ukuthi hhayi i-president usenjani usethile so kuzamele kuhlaleni phansi i-discusse whether we are going to have electing president or sizakuba yona le i-standing committee i-interim standing committee izakhontinua i-working committee lokho kuzahluzwa kulo mhlangano siyazise lo mphakathi
Lo ke ngumnumzana Mbuso Siso ozithi ngumgcini ingcebo webandla lesisi kugqhuku elisekela umnumzana Sengezo Thabangu. Owayengummeli wezengeza West edalele ephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe owakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamantshi. Umnumzana Sikhala ufunyanwe elecala lokutshotshozela uDlakela lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa isigwebo sokupika okweminyaka emibili. Kodwa umantshi usuke wabeka isigwebo lesi eceleni izolo esithi uSikhala usehlale kwesikhathi eside evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngakho kumele akhululwe ndawonye loSithole. Kodwa ubaqwayise ukuthi akumelanga badale icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. USikhala uphuma ejele ibandla lakhe likhanya selidabukene phakathi kulandela ukukhalala komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yena owazise ngeviki edlule ukuthi usephumile kubandla le-CCC. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Into esijabulisayo namhla ukuthi uJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just ICC or abantu abe-opposition bonke. Siyabonga lathi ukuthi uJudge Law ubone kumele ukuthi aphume ejele.
USikhala uphuma ngesikhathi ibandla leno, ibandla lakhe le-CCC selidabukene phakathi. Ubona ngani kuza mphatha njani lokho?
Ukuthi sokulamacele ama-CCC and whatever. Uyabona into eyenzakalayo even in human history. Ikuthi ma lingakwanisi ukukhipha the party that is ruling. Kuyaba lokubona oku-different from different angles. Thina okwakathesi we just wait and see, ngoba sihlale diaspora sibona ukuthi kuzaba le association enjani. Ngoba siyakwazi ukuthi last week uBaba Chamisa was the president of CCC. Last week laye waphuma wadaye. Usezamile ngoba into le ingantwa isingenwe izano everywhere. And then kwaba lokuphikisana lokukhulumelana, and then abanye bathi bafuna ukwenza something different, abanye bafuna ukuya ngenye indlela. So hayi, it is political maturity yokuthi layo i-time iyatshintsha a lot of things. So after the dust settles, i-opposition siyabe silokhe sikhona ukuthi sikhiphe yona le izanu PF engantwa ibambelela iZimbabwe yonke a free and a fair way of living. So hayi, singazikhathazi okuningi because siyakwazi ukuthi even in families kuyaba lama disagreements. Abanye babona ukuthi bahamba so, abanye bahamba so, but at the end of the day the one goal is to remove ZANU PF. Asikho ukukhohlwa lokho, but sizalungisana and then everything will be okay.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai ilunga lebandla le-CCC obexoxa lo Ntungamile Inkomo we-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele-Melika. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla njalo sebandla lezanu PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lwemathebheleland Zambezi Water Project solusemaphethelweni. Ubekhuluma amazwi la kuthange embuthanweni wokukhankasela umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF oncintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba chabalala edalele ephalamende ngomgqibelo ozayo. Kodwa umsekeli kasodolobho wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu le-insiza njalo kule nkampani esivumile ukwenza lokhu oluzathatha umnyaka owodwa kuphela. Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi bazibonela ngawabo amehlo ukuthi uhlelo lwe Matabeleland Zambezi Water Project aluphuthi lamuhla.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela kobulawayo sahamba safika eGwayishangani sabona kodwa ke sithi thina njengedolobho lakobulawayo long term ngesilungu long term plan ya ukuletha amanzi kobulawayo so short term kumbe medium term hatshi long term ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70% sokusele ukuthi baqedise 30% bese kusenziwa ke ipipeline ezasuka ke eGwayishangani buyizofika kobulawayo sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isilo lying ukuthi indawo ephansi ukuthi nxa manje sedonswa sebuya kobulawayo kuqansile kuzadingakala njalo le new pumping system sithi thina ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele alisoze ke lisolve amaproblem esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo yikho ke sesithe sesithole oprivate investor abafuna ukusakhela idamu leglass block ensiza savumelana labo ukuthi hatshi nje idolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu sibona ngani lelo damu ke yilo ishort term plan yokuletha amanzi kobulawayo ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu 18 kusiya kunyanga ezingamachumi amathathu 30 months so mbonani luhlelo luseduze ukuthi luphele kodwa ke hayi kwaishangani siyayamukela kodwa njengedolobho siyakwazi ukuthi izathatha isikhathi ukuze thole lawo manzi
sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo zingaletha ubobelo yini kuhlupho lwamanzi ngoba sathi sixoxa lebandla lezana uPF lathi lokho likwenzela ukuthi ngoba iCouncil sehluleka ukulethela abantu amanzi eneleyo
ye uhulumende akumelanga sole iCouncil athi ehluleka kunika izakhamizi zakobulawayo amanzi ngoba ngomthetho wakhe uhulumende uthi ikampani ezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi ikanti ikhansilo kwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu yikho ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili ube umlandu wekhansili uthi indaba izakhamizi zingela manzi ngoba umthetho uthi zinwa yiyo kumele inike izakhamizi yamanzi ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina yi-non-revenue water asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhansel yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube la ma-bowls amaningi edolobheni sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu yikho sesivumelane le khampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-glass block ukuthi kube la manzi amaningi kobulawayo amanzi ebholu ngaphandle kokuthi i-non-revenue water angamanzi esinyeke sinike igaranti njengedolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani singazi lapho abegejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani kuhlanzekile na
alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 hayi sizwile laphana lisitshonge ukuthi Studio 7 inhlelo zakhe zekuseni zizavalwa ngokubona kwami ngibona kuqakathekile ukubana ma zivala inhlelo zakhe zekuseni even lanxa kungakusenziwa oke kusenziwa ntambama abantu laba bathola ithuba lokubana bakhulume imibono yabo khanya kuqakatheke kakhulu konke ngakade lingakubisela ukuthi abantu bakhulume imibono yabo lokungani kuqakatheke kakhulu kungaba into ehle kakhulu si
Mr. Chris Gandhi Studio 7 okhulumayo kundaba ezinjemayo bengifuna ukukhuluma ngohlelo lolwana olulungu olumenyezelweyo olokuthi umnankagu ufuna ukukhulumisana nezinduna angisatholanga isikhathi izolo kodwa elami lithi izinduna zingakhohlwa ukuthi nazo zafelwa ngabantu ngesikhathi sebhukura wonje. Njalo induna akulanduna kungalamuntu. Kumele babone ukuthi bona ayisibo bodwa abalobuchopho obungcono kulobabanye. Kufanele bananzele ukuthi abantu bayahlukunyezwa. Yenalo umuntu obabizayo ukuthi akhulumisane labo ngesikhathi sebhukura wonje. Kufanele lijele umnanga kwanti umuntu obulala usejele. Katena waye bangamfaka ejele. Number 2, kumele izinduna zicabangele abantu bazo ukuthi usiko lwakithi lwesiNdebeleni luhamba njani olwesintwini. Ngoba bangasebenzisa ukuthi bona bazinduna, ngoba bazinduna sokumele bakhulume abakufunayo ebantwini. Kumele bakhulume okufunwa ngabantu, ngoba abantu bezwa ubuhlungu ngesikhathi se-ground okulahlekelwa izihlobo labangani. So kunje so thina sizintanda njenganamhlanje, asilamama silaba basilaya ipani. Ngenxa kamnangagwa, kathi umnangagwa wayeinduna zingamtsheli straight ukuthi no ndoda wena waphazamisa sona so, ngoba inkinga ekhona la izinduna azisasebenzisi usiko olwakithi, sezisebenzisa umthetho we-government kamnangagwa enguye futhi umbulali. Lake lambola ngapha umuntu obulala abantu eqede lapho ade hayi neliseleyo zane ngapha sokhulumisana ukuthi abantu abambabulile njani ninikeza imali. Akuvumi khonokuyani, umbulali ngomthetho uvile uhanjiswe ejele ayojeziswa. Umnangagwa kahle kahle eqinisweni ngifuna ukukhulumela ukuthi lezi nduna ezimsupportayo ziyinzonde namhlanje. Umnangagwa eqinisweni vele akufanelanga abe ngupresidenti. Lokhuyani ukuba ngupresidenti kwakhe ucathele amacala egugrawundi kuphela. That's why libona imithetho ayifaka iyimithetho ehlukumeza abantu. Akayekele ukuhlukumeza abantu, avume ukuthi abantu bakhulumele ilungelo labo. Kodwa okusalayo ukuthi ungakhulumela ilungelo labantu, these days uyabotshwa ngoba ukhuluma iqiniso ilungelo labantu.
Siyabezwa, siyabezwa labo president bakuleli lizwe abazifaka kubu president, abazingenisa, abathatha amandla ngodlame, namhlanje bazibiza ngupresident. Mabethu bafuna ukuthula, ukuthula lokho thina bakufunayo asikuboni, ngoba kuyibona abantu abasihlukumezayo kakhulu, kodwa bajike bathi bafuna ukuthula ezweni. So thina sesithuliswa nje ngenye indlela esingayi-understandiyo. Ma sikhuluma amaqiniso or sikhuluma amalungelo ethu bathi sinodlame, asikuboni konke khona lokho thina okwenzakalayo. And ukuthula lokho akungeke ze kuze kusebenze. Basezizilima kakhulu, basihlukumeze, baqede basithulise bathi hayi sifuna ukuthula, thulani lingahlukumezani. Kanti bona kungani bona bangavele babona iplani ukuthi bona batshantsha isystem yonke yelizwe, ngoba vele singaphansi kwencindezelo yethu. Ma singathi sifusa amakhanda bathi asithuleni singabangudlami. So akusiyo into esiyikhangeleyo thina singabantu bendawo. Ukuthula lokho abakudingayo angeke kube khona, futhi akunadlami umuntu wezudlami njengabo. Yibo abadala udlame kuqala, base babona ngathi sesiphakamisa amakhanda siyabaphendula bathi thina sinodlame. Udlame alukho kuleli lizwe, udlame ludalwe yibo. Since iminyaka eminingi kangaka benza udlame, baqeda basithulise ngenkani. So akusona isilima, nathi ukuthula siyakudinga, kodwa sifuna amalungelo ethu, sifuna nozimele wethu kuleli lizwe.
Studio 7, hawu saze sajabula lathi singumthwakazi bathi sisazi ukuzwakala kwele Melika lathi sikhuluma. Okanje-ke kudala besingazwakali, bekuzwakala bona laba abavela khona ngale ndaweni liyana yode besaziwa ukuthi bakumele bakhulume bezwakala emarediyweni, nathi sikwazi ukuzwakala singumthwakazi. Heyi, sibonge kakhulu iindaba zona esinikeza zona ezimnandi, noma nje kodwa zingamnandi zonke. Heyi, mingene phezu kodawulo kwababa usikhala. Hayi, ubaba usijabula kwababa usikhala lubuhlungu kakhulu. Yazi umnangagwa wayi gcina ubaba usikhala ejele. So mina into engiyibona umbono wami, umnangagwa uyazi ukuthi ubaba usikhala unempande zakhe azaziyo ezikamnangagwa ukuthi yiziphi ezimpande zakhe ezinkulu, ukuthi ma engamkhupha ejele uzoziquphuna iimpande zakhe umnangagwa lezo. 2, njalo umnangagwa naye uyamazi ubaba usikhala ukuthi yena udangerous kanjani, udangerous kanjani, ngoba nje bebesebenza nje kwezombusazwe nje longbeki nje besondelelene khona ngale. Kushouthi uyazi kule information eningi umnangagwa ayaziyo ngoba usikhala ukuthi how dangerous he ma engamkhupha laphana ejele. Lijongo sikamakepe selilikhumbaya ngomdluli. Siyabonga.
Sanibona sanibona abasakazi bami abasithokazi omuhle esitudio 7. Hawu, sasenda amarekhodi nangavuli nje nawaziba ngoba sikhuluma ngezanophilo. Izanophilo sathi lutho nje bathi ngamasimba nje kuphela washaya abantu ba-accuse abantu yonke into yabo nje ngeqanda. Sikuphila lokhu, asikuphila especially umnang kakho sinalabo lokhu ngalogawula bakhe la izinja zabantu lezi abafuna ukushiswa nezinja lezi abantu igazi labantu kulele liyavuka and basazonya bazoba sesihogweni
bingele ustudio seven bingele nabalaleli hhayi bakithi ngithanda nje ukuthi ngihlale edabeni ngibonge kakhulu ubaba uwashburn ngibe ngibonge kakhulu ubaba utendaibiti ngokungazihlanganisi lensila ngokungahlanganisi le doti labantu abenza into abangayaziyo ukuthi benzani ostoksweet labo baba labo amakhanda amakhulu opitbull face inxaphanxaphe inxushunxushu ubuxhophoxhopho baba babenzayo ukuba lobuselesele abantu abazicabangela bodwa ubuselfish thatha imali befake esikhwameni zabo khotha ukuthi izimbabwe yakho ufuna ukusebenzisa thina amandebele ngobula babo siyabonga bakitsho ngokuthi liyale nabadala libabili ukuthi alingeni udoti lo nto zabantwana amadliwayo hhayi mhlawumbe yokuyibe khona inkokelo esindebele mhlawumbe izobuya ku-MRP vele njengoba silomphakazi thina ngoba vele thina silomphakazi wethu asinani nani ndinabo kodwa nje into esingayifuniyo ukuthi linoba upitbull lizenze ngathi hlaliphile upitbull utshabango salani-ke lephateni lutshele-ke likhumbuze nalaba abangani benu labo osiguqu ukuthi abake beyekele indaba yabo yokuba lokhu behluphana noshamisa bethu ushamisa kwamele aboshwe ngemali yase-amerika edlayo ini yeyi bona badla imali zasechina lezelizihlayo shabango njengoba selanona selilezihlathi nemikhaba nemali yelokhu lechina elidlayo litshontshise amavoti likhetshe amakhosi lisenza zonke izinto elizenzayo shabango hhayi-ke leyo mali leyo iyafana naleli idlayo lina kukhona imali futhi yashiyikhulunywa ngokufoma upresident mugabe ukuthi yadliwa ayikwazi ukuthi ayakuphi ayiqale kubuzwe yona andibana kuzobuzwa le kachamisa futhi uchamisa leyo right ayidli ngoba lina echina laphiwa ama-sanction nawaphiwa imali danko ehlali njalo
studio seven mbingelele ku-studio seven ya isinqumo esithethwe ngushamisa sihle kakhulu kuthi athiye into ezilombangazo phakathi ezilo thabango uthabango lo udlale ezanu kahle kahle wathengwa uthabango wathenga uthabango ethengele ukuthi isizwe sezimbabwe sihlupheke njengamanje isizwe sezimbabwe egoli siyatshiswa imihla nemihla kungekho sizathu a uthabango waze wasihluphekisa ezimbabwe thabango akodwa libambe lingathoni thabango
salibonani basakazi be-studio seven yalibingelela labalalele hayi siyabezothabango uma bekhuluma labophugeni uyekela uwashman ncibethi ngamandlwana into zabantwana uqinisile vele uma bekhuluma uyezwa la ukuthi badlala sibenza ama-funis kuma nje babesithi benza ama-funis beyala le fesi kachamsa bakwazi ngoba babi uphugeni imlomo ibomvu uthabango vele uwonyeni ubani abangamfaka vele olayithayo so ifesi liyana nje besabe ukukhuluma iqiniso ukuthi hayi undoda muhle lo yikho simfuna la sebefuna ukwenza ama-funis bethi ye ngathi nguprezident wephathi ekabani khathesi kunje liyamlandelayo belisithi wabalekela iphathi wabalekela lathi i-MDC haf labuya lathi uweek selinika phela ukuthi ikhokhelaneni selisehlule ukuthi liqambe izikhundla futhi lokhu ukuthi lithe harare kulabantu abafuna lijoyina liqamba amanga abantu labana bathithi ngalithiye li-triple c kakubuyelwe ku-triple c abangeke bevume ukuthi uthaba ngathatha i-triple c bazivulela abathiwa ukuthi bajoyine uthaba lawo-ke elwazileyo ngamanga liyathanda ukulalela i-propaganda liyisebenzise akulabantu beharare abalandela uthaba ngabantu beharare abahlanyu phela dasa wabona even le mathapheleleni uthaba ngivele labantu alaba bagcwalisa amahawuse lo muntu othona elandela uthaba ngikhangelela ukuthi kule future kuthaba ngumuntu odlala ngesikhathi lo monzoro wenziwa la kanje kodwa kwaphelela emoyeni kade sebefuna imali ze-triple c ngoba bangabayanga alike lihlukane le mali ze-triple c dasa ubhudilwana wakhiphi i-3 million esithi ngebhulethi khaya kutshela ihlambe ezinzima wona chaba ngu-right ubhudilwana wakwendla kubumama kho imali yemali ayinini alike lifunde ukuzisebenzela alike likhuluma into lengqondo ku-studio seven lihlukane lo chamisa uchamisa kalandaba lani uchamisa uthandwa yiti futhi alingeke lizekhiphe inhliziyo zethu kuchamisa lingaze liye ekhoti lingawina ibizo but inhliziyo zethu likhohle akula bantu abalandela uthaba ngabantu balandela uchamisa and sithi phambili ngayo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318
silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa nhlaka 9 nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Njengokutsho kwami isikhathi lokuthi siliphe ukuthi bekulani asisavumi silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye.